So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 16 kuNkwenkwezi 2021 kuKeeps Dube. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende weZimbabwe uthi kuzaphanyeka emthethwendaba udaba lokususwa kukamnumzana Lokumalaba esikhundleni sika Chief Justice.
There are so many grounds to appeal the High Court judgment.
Kodwa amagoda athi uhulumende uphakathi kwelitshe lembokodo kudaba lolu.
Sesilento esingathi thina i-constitutional crisis.
Bethukile abantu kulandela imibiko ethi kulo muntu obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 ophenduke kwele Zimbabwe evela kwele India. Uhlelo lomasiko sixoxa labale minyaka engamajumi amahlanu bejadile eZimbabwe.
Abona nesikolo eMadopo mina ngo-1961 nangekuphomfoo osukuthisiwe moyo ekuphomwane.
Salethulela ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulo msakazo. Umhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ufuthelele ngesinqumo somthethwandaba we-High Court esithi wephula umthetho ukwengezwa kwesikhathi sokusebenza kukamnumzana Lokumalaba obe ngumahluleli omkhulu welizwe uChief Justice. Umphathintambo wezemithetho eZimbabwe umnumzana Zihambi Zihambi wethule umbiko ojulileyo izolo kusihlwa lapho aveze khona ukuba uhulumende uthukuthele ngodaba lolu. UZihambi uthi kukhanya engani kulabantu abafuna ukugenqula uhulumende besebenzisa imithetho ndaba. Ukhangelwe ukuthi uhulumende uzaphanyeka kudaba lolu emthethwandaba ngokuphangisa. Igqwetha elilwela amalungelo kwaZulu umnumzana Machobana Ncobe uthi kuyamangalisa okwethulwe nguhulumende.
Wonke umuntu waseZimbabwe kungakhathalekile ukuthi ungubani kufuze ukuthi isinqumo somthethwandaba asamukele, ngoba lowo mthethwandaba umthethwandaba osemthethweni. Okunye njalo esikunazelelayo ukuthi njoba betsho ukuthi bazaphanyeka amaphepha e-appeal umbe ukuphisa lesi sinqumo edale eliphezulu le-Supreme Court, kululungelo lwabo lelo ukuthi bakwenze lokho.
Uncube uthi kusobala ukuthi abehluli bonke ababotshiswayo bangeke bathonise udaba lolu.
Inkinga eza kuba khona yikuthi njengoba ama-judges e-Supreme Court la wonke ebebotshiswa angeke abuye ahlale ezwe leyo challenge ngenxa yokuthi lawo angabanye babantu laba ababotshiswayo. Okusho ukuthi sesilento esingathi thina i-constitutional crisis, ngoba akula amanye amajaji angahlala ngaphandle kokuthi kwenziwe ama-agent interviews kufakwe another panel of judges abe-Supreme Court ukuthi bahlale bezwe leso sinqumo.
So abakubandla le-ZANU-PF bazonde baganunwabo ngalokhu kwenzakele izolo. UDokotela Simba Mavaza oligqeda elizimeleyo uthi uhulumende ulelungelo lokuphanyeka udaba lolu emthethwandaba.
There are so many grounds to appeal the High Court judgment. It is a pity that we are having a judiciary which is becoming...
Kuningi okwenza ukuthi uhulumende aphanyeke udaba lolu emthethwandaba. I-High Court bekungamelanga ihlale phansi iphumele isinqumo lesi engani bamele i-Supreme Court. Ngakho-ke kusho ukuthi isinqumo sabo ngasilamkanjo ngaphandle i-Constitutional Court ingasemukela. Okwesibili, akulangqondo ukuthi yindaba abahluleli laba bathonise udaba lolu bebathathu. E-High Court kuvele ukukhangelela ukuthi kumele kube lo mahluli oyedwa. Kukhona ukushaya amanzi lapha, ngoba abanye abezombusazwe bangenele kudaba lolu.
It shows that there is an underhand playing in our judiciary system, and furthermore there is actually a very serious political play at play where judiciary plays politics.
Umamaza uthi imthethwandaba isibanjwe ngenkani ngabaphikisa uhulumende.
It is true that the judiciary is captured. We all know, and it is the truth. There is a war now to remove the government. They failed through sanctions. They failed.
Kuliqiniso ukuthi umthethwandaba usuqanjulwe ngabaphikisa uhulumende. Sokulempi khona manje ekuzama ukususa esikhundleni uhulumende. Behluleka ukwenza lokho besebenzisa isijeziso zenotho. Okwamanje sebesebenzisa amanye amazwe, inhlanganiso ezimeleyo kanye lemithethwandaba. Umthethwandaba uyingxenye kahulumende. Senkingeni yokuhluthunwa kwemithethwandaba.
It's capture. Affects the other two arms of government. And in this case, we are in a quagmire caused by the capture of the judiciary.
Umamaza uti loba kunjalo kukhona okungenziwa ukuze udaba lolu luthoniswe eSupreme Court.
The JSC would recommend the president to appoint retired judges to sit in the Constitutional Court to hear this case.
I-Judicial Service Commission ilakucela umongameli ukuthi adinge abanye abahluleli. Balakho njalo abahluleli abafakwe ngenkani kudaba lolu ukuba baluthonise oluzaphanyekwa nguhulumende. Kwenzakala ukuthi i-Judicial Service Commission idinge abanye abahluleli abanjengalabo asebezihlalele ezindlini zabo.
The president, the country, the JSC, they have a right whatsoever to appoint acting judges of the Constitutional Court.
Bekuna mibiko ethi uJustice Happias Joe usebotshiwe. Kodwa isikhulumeli samapholisa uSenior Assistant Paul Nyati uthi kazi lutho ngalokhu. Abanye abathonise udaba lolu izolo oluphanyekwe emthethwandaba yinhlanganiso ye-Young Lawyers Association of Zimbabwe nguJustice Jester Charewa loJustice Edith Mushore. Kubikwa ukuthi solumemetheka eZimbabwe uhlobo lweCOVID-19 oluqhamuke kule India kulandela ukubhubha komuntu oyedwa eKwekwe obevela kulelo lizwe. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Iziphathamandla zeCouncil yeKwekwe zibika ukuthi kulowesilisa obevela kwele India obulewe ngumkhuhlane weCOVID-19 zithi sebehlolisisa ukumemetheka kwegciwane leli edolobheni leKwekwe okukhanya engani sebembalwa abantu abalithaphileyo. Lokho kuza ngesikhathi uhlangothi lwezempilakahle lusithi kulabantu abafika phose amachumi amabili 19 abahlolwe izolo batholakala belegciwane leli eZimbabwe. Luthi akula muntu obulewe ngumkhuhlane lo izolo. Luthi njalo sokulabantu abafika phose inkulungwane ezingamakhulu ayisithupha 579,769 asebehlatshwe okwakuqala ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane lo. Kuthi njalo abantu abedlula kancane inkulungwane ezingamakhulu amabili 231,542 sebehlatshwe okwesibili amajekiseni achiyeneyo asetshenziswa elizweni. Ukumemetheka kwegciwane eliqhamuke kwele India kwethusa abantu abanengi. Umeya wedolobho leKwekwe unkosikazi Angelini Kasipo uthi basahlolisisa isimo segciwane elibulele umuntu wakuleyo ndawo obevele kwele India.
I thought you confirm that definitely
besingakabutholi lobo bufakazi obufakaza ukuba ngempela le yona i-Indian variant, ngoba umntwana wavela e-India sesiphongucabangela ukuba yilo leli gciwane. Okwamanje sisalindele impumela ezavela kulebhu engxenye yokusasa siyabe sesilayo.
Banengi abantu eZimbabwe asebedlela evalweni kulandela ukubhubha kowesilisa eKwekwe okuthiwa wathapha igciwane leCOVID-19 kwele India. Omunye wabethukileyo ngumnumzana Melo Siphiri.
Kuyasethusa kakhulu lapha eZimbabwe ukuzwa ukuthi umhlobo wevirus lo osukulele abantu abanengi kwele India usutholakala njalo lapha. Ngoba lapha eZimbabwe i-health situation yethu lapha emaclinic langaphi ngaphi asilungelanga ukuthi singalwisana layo le virus, ingasiqeda kakhulu okunye kwamagama.
Uyakhala okumangalisayo uPhiri.
Abantu benze lokho kumele bakwenze ukuze njalo bangalitholi, okunjengokuthi bangaxhumani labantu lapho kulabantu abaningi khona, njalo bafake lawo ma-mask esesibona ngani akusenziwa kakhulu uma sibona abantu e-town lapha emabhasini.
Ingcwethi kwezempilakahle okunkampani yeGama Medical Laboratories usikhwica mfundo elophisibanda uthi abantu kumele balandele iziqondiso zomthetho owethulwa yinhlanganiso yeWorld Health Organization ukwenzela ukuzivikela kumkhuhlane weCOVID-19.
njalo abantu sibathathu ubuhlobo bethu kulabanye abagijimela phambili izinto ukuthi ungafika vele kufika ulutho sethethe kulabanye abathi laba phambili sabona ukuthi bona basoze bewe yini abaqale behlatshwe abanye zami zalandela kuzoba labanye abalandela emuva
kulabantu abafika phose inkulungwane ezingamachumi amane 38,554 asebehlolwe batholakala bele COVID-19 eZimbabwe kusukela ngombimbitho nyakenye kwaphepha abedlula kancane inkulungwane ezingamachumi amathathu lasithupha 36,318 sokwabhubha abedlula inkulungwane lengxenye 1,582 ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis gama
siphindeza xoxa ngodaba lolu losifica mfundo solwayo ngwenya osebenza empilo hospital kobulawayo
ukanya igcikwane lelo okuthiwa Indian variant leli lingabe selikhona khona phezimbabwe kulabantu ababanjiweyo ababili akade bevele eIndia enkabazwe abantu laba kwagcina sebethelela abanye bagcina sebe ngabantu abalutshiyagalolunye yikho-ke sokumangalisa kakhulu igcikwane leli njalo selibanjiwe khonapha eSouth Africa eJohannesburg abantu bakithi njengoba behamba kangaka becross iborder abanye bedlula eBidbridge abanye bedlula ezindaweni lezi ezingekho emthethweni yikho-ke kungabe leli gcikwane selimemetheka ebantwini njalo leli gcikwane likhanya liqala lithule lisemakhaleni abantu kumbe lisemaphatshini abantu nxa selithi liyavumbuluka selimemetheka engani ngumlilo wamaphepha selibulala abantu abaningi yikho kade lokhu esixwayisa abantu sizama ukuthi singaze safika kulesi sikhathi sokuthi abantu sebebanjwe ngulowo mkhuhlane ngoba kungaba lesi sikhathi laba balabadala abadala bazalitshela ngokuthi ngefraser kwayenzakalani kusifa abantu abaningi kakhulu kukhanya-ke leli gcikwane leli okuthiwa i-Indian variant leli yilo selizodiliza abantu kakhulu emhlabeni selibabulele khona le-India lalapha lizingafika lizakwenza lakhona okho izimanga elizenzayo yikho abantu bayaxwayiswa kakhulu kade sixwayisa sizame ukuthi sivimbe lokhu ukuthi labo abale ndlebe abantu balunyiwe indlebe abathi umuntu okuluma indlebe ngowakho baqinisile kakhulu njalo isala ukutshelwa sibona ngomopho
nxa kunje sikhuca mfundo solwayo ngwenya kumele abantu benzeni ngodaba lolu
abantu bakithi sebezahlaselwa yinto embi kakhulu nxa bengalaleli lokhu esikutshoyo akula enye into okumele bayenze ngaphandle kakhonokho esibatshela khona ukuthi kumele bagqoke ama-face mask bevale amakhala bevale umlomo bengavumi ukuthi baphefumule umphefumulo womunye umuntu bengayenzi isiminyeminye ngoba isiminyeminye lapha yikho lapha abaphefumulelana khona igcikwane selimemetheka okwamagama abantu kumele bahlanze izandla begeze bangaze bahamba beqhawula abanye abantu khona lokhu kuyanceda ukuthi igcikwane lingahambi njengoba lingena lasemlonyeni lingena emehlweni alingena emakhaleni kuphela kuqakathekile-ke ukuthi bageze izandla abantu ngesikhathi sonke yikho-ke mahlaba ezulu sesisesikhathini esibi okumele lilalele lithi indlebe nxa lixwayiswa siyalicela ningakela lokhu abantu bazajabalala kakhulu ngoba leli gcikwane asiyogcikwane lokudlala laba abalamathelevishini ababonayo abantu betshiswa khona le endiya sebefile ngaleli gcikwane njalo kwakathesi igcikwane leli alisoze likuphi isikhathi sokuthi uyagula liyathatha umphefumulo wabantu masinyane yikho-ke lixwayiswe kakhulu lilandele izinqumo zonezo ezifakiweyo nguhulumende lingayenzi amaphathi lingahambi lisiyagida lisiyanatha utshwala lisenzani lalaba abathandazayo labo bengathandazi beyisiminyeminye siyalixwayisa mahlaba ezulu selisiya engozini embi kakhulu
ungaxwayisa-ke abantu ukuthi kuyiwa phambili kumele bekhangele ngaphi langaphi
okukhona njalo yukuthi abantu benanzelele ukuthi leli gcikwane nxa litshaya akula muntu kumbe udokotela kumbe umongikazi ozayenelisa ukuthi avimbe leli gcikwane nxa selibulala abantu kunzima kakhulu izibhedlela ziyabe zigcwele abantu bengasela oksijini kungasela sokuyikufa kuphela siyaxwayisa kakhulu mahlaba ezulu lokhu asikho kwethusela abantu yikulitshela into engayenzakala phakathi komphakathi khonapha
usikhuca mfundo solwayo ngwenya usebenza empilo hospital sixoxe laye ekobulawayo singangangeni kwisigaba esilandelayo sesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane kusukela namhla kusiya mhla ka-30 Nkwenkwezi amaqembu alejumi lambili 12 adlala umdlalo webasketball ophansi kwenhlanganiso yebasketball africa league azanqikelana eKigali kwele Rwanda imidlalo le kwakumele iqale mhla ka-12 Nkwenkwezi kusungulwa inhlanganiso yebasketball africa league eDakar kwele Senegal kuthi kwamiswa kulandela ukuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19. Lakho kulandela imidlalo le ku-www.theball.com. Kuqhubekela phambili ukulwisana phakathi kwelizwe le-Israel lePalestine, lapho kulabantu abangamashumi amathathu lantathu 33 ababulewe namhla ngamabhomba aphoswe ngele-Israel kuleyo ndawo. So isikhathi sezamasiko.
Senganamasiko senziwe manje.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla uEzra Jesus Banda uxoxa lomnumzana Caleb Khumalo nonkosikazi Sibusisiwe Khumalo asebe leminyaka engamajumi amahlanu betshadile.
Sabona nesikolo eMadopo mina ngo-1961 ngangekufomfo. Usibusisiwe Moyo ekuphuma one. Zange kube le ndawo zothando phakathi kwethu ngaleso sikhathi.
Hayi, abe ngama-seniors sibe phezulu le. Singo-form one nje lokhu sidura sila sizama ukubona ukuthi usesekendari.
Yey.
Yikho nje. So.
Waphosela ilizwi nini lapho?
Oh.
Ukuphosela ilizwi kwabuya ngemva kweminyaka.
Usuqedile isikolo.
Sesiqedile isikolo. Ngingathi ngamapitshane ukuthi okwakukhona ukuthi ayilihlo lami lalibuye. 1961 mina ngisuke eMadoko. Ngambona njalo ngo-1964 ku-church conference eWanezi. Ngambona njalo ngo-1967. Sahamba sonke mina ngisuke eMadoko enesuka give him challenge siza kobulawayo khona lapho. Okwakucina okuyikho kwavuse indaba yothando ngokuka 1969 sisemhlanganweni webandla njalo ekhona kwemchabezi. Hayi, ngemva kwalokho zase zilomata.
What a personal lizwi no wathini? Wathini? Wathi hayi leli jaha ngiyalithanda. Kumbi wozu sithi ngambufuna udlala ngami lo.
Akusuka lezinto eziningi nje ezifikayo ekhanda lomuntu. Okokuqala ngithi sikhuluma ngokuthi ukuphuma lukhumalo lwengulu. Umoyo mina sithina kuthiwa singamaholi or what have you. Okuqala udinga ubona ukuthi kulesi kunokuqiniseka na.
Kumbi uyadlala.
Ehe, kodwa-ke hayi. Ngakhona ukuthi sasihlangana ezindaweni zokukholwa laphayana njalo esazakala umuntu wakhe nje simazi awuthiwa ukhumu wayengumuntu nje ovele esazakala ukuthi umuntu olokuqonda lasebantwaneni lasekuthi hayi ngakho ngaleyo ndlela akusakuthatha ngaleyo ndlela sesithi ha ake sikuhlalele phansi-ke sibone ukuthi kuyinto engasebenza kumbe kuyinto enjani kwakhanya ukuthi hhayi umnyama ongelambisi sahamba-ke sadlula lapho yikho-ke sekufika esigabeni sokuthi hhayi sibone ngathi umuzi singawakha siyavumelana ngani ngezinto zokuthi ubaba walapha ekhaya ngobani khanye ukuthi hhayi ubaba setshe ukuthi nguye nguye uzalwa ngoba wakha lapha ekhaya ungubaba sonke isikhathi sobaba mhlana umfice khona ngubaba walapha ekhaya ekhona engekho ngubaba kuyafana lo mama lo mama ngumama la ekhona loba engekho sakubengelana konke lokhu njalo khona khona sesisemshadeni abantu sebesiya emabhotheni sebesiya ngaphi nje ngoba kuhanjwa ukuthi lana ngabe kunokukhona ohambe waya ngaphi noma waya ngaphi umuzi ngowantu ababehle siyithe sakhileyo ukuthi ungazi uyefika le ngingaze ngiyefika le umuzi ngowantu ababethi umuzi wethu wesifuna ukuthi ume noma ngabe uma
yikho lokhu mile lanamhlanje.
Siyamdumisa uNkulunkulu.
Kambe esingathi khona yini esingathi yi-secret ukuthi abantu bahlale kukalutho abantu bahlale 50 years bendawonye ngabe kusenziwa kuyini lihlale kangalo kule ndawonye liyake lilo kodwa
izulu abakade ngikhumbuza ethi khona u-second born wethu bevele isikolo grade 3 grade 2 ubuya esithi hayi uwayese-convent mina ngiphakathi kwenkinga ukuthi khona utisha ngaleni sikolo uthi ufuna sibhale izindaba zokuthi i-family fight yangakithi iyayibe njani. I have nothing to write.
ungazengibonelisi.
So vele kalilo azangilithengisela abantu angalisilo.
Hayi, ukuba hayi.
Nxa linganiphambene ngento eyodwa nje lingazwananga liyenza njani?
Likhulumisana ngothando.
Kazanga ufake isandla vele. Lawa zanga ufake isandla.
Hayi ke, walamhlanje ke simalapha kuhlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Isilo Ezra Jesus Banda ixoxa lomnumzana Caleb Khumalo lonkosikazi Sibusisiwe Khumalo baleminyaka engamajumi amahlanu bechadile. Lingakhuthwa ludaba lolu kusasa ntambama uhlelo lwe-Life Talks. Sike sizwe ezokholo lwesiKristu silontukamele komo.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungamile nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useNisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyabonga njalo ukuhambukelwa kulolu hlelo.
Usiphatheleni lamhlanje?
Besithakazelela usuku lwabasebenzi, ngakho ke ngifuna ukuthi namhlanje sikhangele kuGenesis chapter 2 verse ka 15. Ithi yona inkosi uNkulunkulu yasimthatha umuntu yambeka ensimini yase Eden ukuba ayilime ayilondoloze. Siyananzelela ukuba uNkulunkulu eqeda ukudala umuntu, enye into uNkulunkulu ayibekayo wayilungisela umuntu yikuba umuntu asebenze. Siyabona ukuthi lapha ilizwi likaNkulunkulu liyakhuluma ukuthi wabekwa ke uAdam engadeni yase Eden ukwenzela ukuthi ayilime ayilondoloze ibenhle. Konke lokhu kusenzakala umuntu wayengaqalisi ukuthi amelane loNkulunkulu awe isono singene. Ngakho umsebenzi waba khona isono singabi khona. Kuthi ukuthi uNkulunkulu ebusisa umuntu emdala embusisa esithi lokhu kuhle akwenzileyo. Konke khona oku kwakugoqela lokuthi kumele vele yena umuntu asebenze. Ngakho siyananzelela ukuthi lapha uAdam kazange atshone isikhathi sonke elele ezikholisela nje, kodwa uNkulunkulu wathi kuye kasebenze engadini ayilondoloze ibenhle. Ngakho ke kunjalo lakithi, uNkulunkulu usifizele ukuthi sisebenze. Ngakho umsebenzi uyingxenye wokukhonza uNkulunkulu. Ngesikhathi esiningi abantu sebathatha umsebenzi njengento enzima, sebathatha umsebenzi bewukhangela ngelihlo lalapho umuntu esethuke nguNkulunkulu. UNkulunkulu ezethi kuye ngokuginqa kwakho yikho zadla ngakho ukuthi uzabe ulima emhlabathini kube nzima. Kodwa ufuna siwukhangele ngalesi sikhathi ngalapho umuntu engawe ukuthi kwayivele kuyingxenye uNkulunkulu ayedalile eyokumkhonza, ukuthi nxa umuntu sekhona phakathi kwakhe umuntu wafaka ukulangelela ukusebenza. Ngakho ke nxa umuntu sewile, siyananzelela ukuthi nxa singena kuTestament elitsha, uJesu weza ukuzovuselela ubudlelwane bezinto zonke njalo ukusibisela esigabeni lesiyana esasikiso sona isono singangeni. Siyananzelela ukuthi yena uJesu ngwakhe wathi khula wayevele esebenza lo babakhe uJosefa bayibona besebenza ukubaza. Siyananzelela njalo ukuba uJesu ebiza abafundi bakhe wabafica besebenza, azange ayedinga olova, wafica abafundi bakhe besebenza bethiya begola inhlanzi. Sifica abanye bengama tax collector, sifica besenza imisebenzi ehlukeneyo. UJesu ebabiza nje ubabiza bengabantu abasebenzayo. Sesiyagqiba bazalwane bami, ngifuna ukulikhuthaza namhlanje ukuthi inkosi iyavusisa umsebenzi wezandla zenu. Akulandaba ukuthi kumbe wenza uphi umsebenzi. umsebenzi kumbe usebenza ngezandla zakho kuphela kumbe usebenzele omunye umuntu kumbe laba sebesebenze ebulenjini kumbe uNkulunkulu kunika amanye amacebo kumele konke khona ukukulethe phambi kwakhe ukuze uthole isibusiso esivela uNkulunkulu asithandazeni baba ngegama likaJesu sithandazele izisebenzi zonke ezikhona eZimbabwe lezingaphandle kwelizwe lethu siyabathandazela uNkulunkulu busisa usebenza kwabo umsebenzi wezandla zabo babusise uNkulunkulu nxa besebenza ukuze lokho abakwenzayo kuphumelele kulethe inotho kulethe ukuthula empilweni zabo egama likaJesu yathandaza amen
lolo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi uSenispanda Tiani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungami linkungo
Siyabonga kakhulu untungami linkomo Okwamanje sokwesikhathi sohlelo lwabatsha
Lingali tshona njani mthokazo muhle zimpapo muhle ngiyalibingelela kuhlelo lwethulwa namhlanje igama nguMike Wobe namhla sixoxa lo Samantha Sibanda oyinhlanganiso ye Science of Hope Trust sixoxa ngohlelo obeluphathwe inhlanganiso ye Deaf Women Zimbabwe lapho babekhangela indaba zokuhlonitshwa kwamalungelo abesifazana abakhubazekileyo ikakhulukazi indaba ze gender based violence Masibanda ngiyakwamukela kuhlelo. Awusitshela okunengi ngalokho okuphume kuhlelo oluphathwe inhlanganiso ye Deaf Women Zimbabwe.
Ngiyabonga kakhulu Mike. Uhlelo kade senzwa yi Deaf Women Included belumayelana lokufundisa amaqembu kanye lenhlanganiso eziyenza ama services e gender based violence. Kukhona abanye abapha abantu indawo zokuhlala nxa kumbe sebedlunguliwe kumbe sokulento eyenzakeleyo. Kulabanye futhi njalo abathi kumbe bayakuncedisa nxa sokumele ubophise umuntu. So bonke laba bantu babenxusiwe abayenza ama-services achiyetshiyeneyo befundiswa ukubana bengancedisa njani abantu abakhubazekileyo. So kulezinto eziningi esazibonayo njengokuthi for example izindlu leziyana ezithi nxa kumbe umuntu efuna ukuthi edinga indawo yokuhlala kwesinye isikhathi wheelchair yabingangeni. Uthola ukuthi kumbe umuntu ole disability sehlezi akalandawo yokuhamba ngenxa ukuthi ama safe houses lawo awangeneki. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi akula interpreter. Nxa sokumele ukuthi umuntu lwana o deaf ehambe ethola ama services uthola ukuthi akula interpreter. So sasikhuthazana lenhlanganiso kakhulu ukuthi even kuma programs abo kumele befake abantu abakhubazekileyo
phansi kwe lockdown eningi labantu bahlangana ngodubo lo gender based violence ikakhulukazi abantu abakhubazekileyo njengoba sekulesikhathi eside i lockdown yaphela kukhona osekutshintshile na
mina into engiyibonayo Mike ukuthi lockdown or no lockdown ama cases eGBV against abantu abakhubazekileyo are underreported. Sakuthola njalo abe Deaf Women Included bayenza ngakho idocumentary ababeyitshengisa abantu ukuthi khonkhona most of the times umuntu oyabe engu-perpetrator uyakwazi ukuthi ebe ngu-support person nguyokuncedisa endlini nguyokuphushela i-wheelchair yakho so ukuthi uhambe wena e-reporter akwenzi ngoba uzafuna usizo kuye ukuthi efika kuleyo police station. So kulezinto eziningi ezinye esasiwabona njengama-inclusive strategies esingawayenza ngenhlanganiso ende sibavula ingqondo ukuthi all right yikuyini okungayenzakala balutshwane abantu abakwanisa ukuthi befinyelele e-police station bekhuluma izindaba zabo abantu abadefi kakhulu zabona ukuthi kwesinye isikhathi uyabe engazwana nani labantu bakhona and the moment involve interpreter so kusitsho ukuthi indaba yakhe sisaziwa ngabantu abaningi akusela privacy so kuyenziwa futhi ngomunye umsebenzo esawenzayo as an organization ukuthi iDeaf Women Included yayenza iguideline incediswa ngabe JSC which is iJudicial Council eZimbabwe ukuthi bebe lama guidelines of ama sign language interpreters these are other things ezinye zikhona ukuthi umuntu odeaf ukuthi ehambe ayireport issue yakhe sakhuluma ngendaba zonelezi zama ethics uthi nxa umuntu esekutshelile information yakhe akumelanga wena usuhambe uhlambaza information leyo.
Ayi masibanda isikhathi sesesilungu mangoyi, siyabonga kakhulu ngokungena okuhlelo sulukandaba. Sesifikile emaphethelweni ohlelo lwanamhlanje, lingakhohlwa ukuthi sidebana njalo ngolwesibili kuhlelo lwe-Live Talk The Connection 8 to 9 p.m. khonapha emsakazweni we-Studio 7 olebalulisayo. Igama lami nguMike Gove. Bye bye.
Siyabonga Mike Hobe. Singakagqibi uhlelo lwamhlanje, wathi sibone ebesilazo. Uhulumende weZimbabwe uthi uzaphanyeka emthethwandaba udaba lokususwa kukamnumzana Lokumalaba esikhundleni sika-Chief Justice. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje. Oliver Lisayo ngukhiphi Dube ngisithi asihlanganeni ekuseni ngo-6:30 a.m.